UJesu labafundi bakhe sebephendukile phetsheya kolwandle. Bathola ixuku labantu libalindile. Kwakulomkhulu wenkolo yamaJuda okwakuthiwa nguJairos. Wahamba kuJesu wacela ukuthi ahambe laye endlini yakhe ayekhulekela indodakazi yakhe egulayo ukuze isile. UJesu wavuma, basebesuka bonke kanye lexuku behamba. Phakathi kwexuku kwakulowesifazana owayelesifo sokopha okweminyaka elitshumi lambili. Wayesechithe inotho yakhe yonke kubelaphi edinga ukusiliswa. Kodwa konke lokhu akuzange kumsize lutho. Wafisa enhlizweni yakhe ukuthi athinte umphetho wesembatho sikaJesu, ngoba ekholwa ukuthi ngokwenza njalo uzasiliswa. Waseminyezela phakathi kwexuku, wathinta umphetho wesembatho sikaJesu, wasila khonapho. Amandla kaNkulunkulu aphuma kuJesu. UJesu wasebuza ukuthi ngubani onyithintileyo. Abafundi bakhe baphendula bathi, ixuku liyakuminyezela, kungani ubuza lokho? Owesifazana esebona okwakwenzakale kuye, waziveza, waziphosela enyaweni zikaJesu. UJesu wathi kuye, ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile, hamba ngokuthula. Ngemva kwalokho kwabuya umuntu ezobika ukuthi indodakazi kaJairos isifile. UJesu ekuzwa lokho wathi kuJairos, ungesabi, kholwa kuphela. Basebeqhubekela phambili bahamba. Bafika endlini kaJairos bangena. Bathola abantu bethithibele bekhala besendlini. UJesu wathi kubo, likhalelani na? Umntwana lo kafanga, ulele. Bamenza inhlekisa uJesu. Wasebaxotshela phandle. Wasethatha uJairos lomkakhe nabafundi bakhe abathathu. Wangena labo lapho okwakulele khona indodakazi kaJairos. Welula isandla sakhe, wabamba isandla sendodakazi kaJairos. Wathi, ndodakazi, vuka. Indodakazi kaJairos yavuka. Bamangala kakhulu.